mina angikhulumeli icollective, ngikhuluma mina njengomuntu owakusuke ngomunye wabantu abasungula icollective. Ngingasiwo semlomo wecollective. Abantu bonke bona ababaningi abakhuluma kakhulu singabalandelela ngamunye ngamunye. Balamanga, abaningi bakhona abaqinisanga. Sinabantu emathebeleland abenza imali ngeGugurawund. Sinabantu emathebeleland abahlalayo abakwaziyo lapho lamangcwaba abantu khona abeGugurawund abafayo. Kuyabo abantu bevele eHarare kubuya ama-researchers avele emazweni. Afika bababuza ukuthi mbani okwazi lapho kulaba ama-grave khona eBhubhude. Bangakwazi ukuthi ngubani, bamnike okuncane okokuthi ahambele abaye bathengisa, aye bathengisa lapho kulani okulamangcwabo lawo khona. Bona labo bantu abanjalo yibo abantu abangafuniyo ukuthi kwenza kube ne-progress, ngoba besenza abanye bakhona sebeziphilisa ngendaba yeGugurawund. Kube nabantu-ke abangazisisiyo kahle kahle ukuthi into ekuthiwa yi-civil society isebenza njani. Bafuna ukuthi akukho possible ukuthi wonke umuntu agcwale erumini eyi-one akhulume.
Inhlanganiso ze-Matabeleland Collective zona lezi zonke ngezindala na kumbe zikhona ezibunjwe kathesi sokuqala udaba lona lolo?
Aso inhlanganiso ezibunjwe izolo. Siyabha Cook Trust kade yaba khona kusukela ngabo-1997. Ihoza kade yaba khona itoyitoya. Aso bantu abangaziyo ukuthi abantu beMatabeleland bafunani. Kade sasebenza sisilo lomnankagwa, saye samnika ibizo samdika izandla ezibomvu sisithi yena kalukulungisa isidaba leGugurawund. Kusasenzima kubophisa. Namhlanje abantu sebethibilika, udingungasakwazi ukuthi kahle kahle abantu emaNdebeleni bafunani. Akusoqiniso ukuthi abantu abakonsultwanga. Inabe vuma abantu ukuthi yabha Cook Trust kade yasebenza eKhezi, kade yasebenza eMangwe, kade yasebenza eNkaya eGwanda. Buhlungu namhla ukuthi iHabha Cook Trust ibuye lemibono evele ebantwini bezigaba zona lezi evele isebenza khona ikufake kube lugwalo. Akukho kulokho okunye abakhuluma ngakho, kukhona kuseza kwenzakala ngoba iNational Peace and Reconciliation Commission iseza kuqhubeka isiya ezigabeni. Kodwa abantu bakithi abanye mhlawumbe ibuhlungu lobuyane obunye obungela obusela ilogic ukuthi sicabange kahle ukuthi sifuna ukuthi kahle kahle sikufunayo kuyini. Ugcina ungasakwazi ukuthi bafunani. Bese kubuya abanye futhi igande abafuna ukuthi izinto ngabe zenziwa yibo, ziphume ngabo, kungabi ngabanye abantu abazenzayo. Labo bantu banomhobholo nje ukuthi into leyo wayesenziwa nguDumisani Nkomo, wayesenziwa nguJane Williams. Babe sebephuma namathiyori amaningi okuthi yeyo umnankagwa ubathengile abantu laba, kwathini kwathini lento ezinjalo. Kanti abantu so abavele ba-affected ngeGugurawund, ama-Germans victims ngeGugurawund, badiniwe ngento leyo, bafuna ukuthi into leyo iphele, azihlobo zabo zingcwatshwe, ziphiwe decent burial, labanye imalayo bakhompensethwe. Umnankagwa usevumile ukuthi uzakwenza khonokho.
Bakhona njalo abathi bona inhlanganiso le isifakwe phansi kwekhwapha likamongameli Mnankagwa. Nanku inkokheli yenhlanganiso isibonakala isimncoma. Ungathini wena ngalo?
Uhlupho lukhona vele, akuswelakala abantu abanjalo ngoba kunabantu engithe mina bayakholisa ukuthi isimo siqhubeke sinje ngoba kunama-political parties amanye asevivanga ukuthi kule ndaba yeGugurawund. So nxa usitheni Gugurawund kawudilwe layo kudlule lokhu, bona bawe bengasela agenda. So kuthola kuyatholakala kunkhonokho, sile mbono ejiyeneyo layo imibono yabo. Kodwa okumqoka yikuthi yena okusalayo yikuthi ma Mnankagwa engakwenza lokhu avume axelise ngeGugurawund, abantu bangcwatshwe, amaThebeleland iMathebeleland Zambezi Water Project iqalise amanzi abuye kobulawayo, abantu ba-pre-compensation. Kanti sebesafunani okunye ngaphandle kwakhona lokhu? Kuyabe sekukuba ngisana nje ukuthi into leyo iphume ngobani, omunye efisa ukuthi ngabe iphume ngaye nje kuphela, okuyi-competition lemihawu.